Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lejana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 29 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
I have appointed a 7-member commission to inquire into the post-election violence of the 1st of August 2018.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhethe ikomishini ezakwenza uphenyo phezu kodlakela olwaba khona ngemva kokhetho olwabulalisa abantu abayisithupha.
Ukuze senelise lesi sifiso, uhulumende uthethe isinqumo sokuthuthukisa inotho yomhlabathi eyiyo yezinye zenhlelo eziqakathekileyo.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi intuthuko yelizwe izavela kuhlangothi lwezokulima, ngakho uthi kumele luthole usekelo lwemali. Inani labantu abafele engozini zomgwaqo liqongile okwethusayo lonyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhethe ikomishini ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Halema Motlanthe ukuthi yenze uphenyo phezu kodlakela olwaba khona eHarare ngemva kokhetho olwabangela ukubulawa kwabantu abayisithupha bedutshulwa ngamasotsha. Ikomishini le ilamalunga ayisikhombisa, njalo amanye amalunga ayo agoqela isizalwane sakwele Bhilitane, eseNigeria leseTanzania. Amalunga ayizizalwane zeZimbabwe abalisa umnumzana Lovemore Maduku, yena onqotshe kukhetho olwedluleyo njalo ofundisa e-University of Zimbabwe. Unkosikazi Charity Manyeruke, laye ofundisa e-University of Zimbabwe njalo oyaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF. Kanye lonkosikazi Vimba Inyemba, yena owake waba ngumkhokheli wenhlanganiso yamagqwetha iLaw Society of Zimbabwe. Abanye bayakusola ukukhethwa kukaMaduku loManyeruke. Umnangagwa uthi ikomishini le izafungiswa ukuqala umsebenzi wayo ngeviki ezayo, njalo uthi umlando wayo omqoka ngokudingisisa ukuthi ngobani abaqala udlakela olugoqela ukutshiswa kwezimota kanye lokugqekezwa kwezitolo. Uthi izahluza njalo udaba lokungenela kwamasotsha lamapholisa ekulwisaneni labasekeli be-MDC Alliance abacatshangelwa ukuthi yibo abaqala lolu dlakela. Kodwa ingcweti kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi umlando walikomishini omqoka ubumele ube ngokucwayisisa ukubulawa kwabantu ngamasotsha lokuthi athunywa ngubani.
Ye ngizwile kahle ukuthi ama terms of reference imilayo yale commission yipi. Ungayihluza kahle yonke usukusela kweqala usiya kweugcina, uzobona ukuthi uphenyo olukhona lomkhankaso okhona ngokwethesa abemabandla aphikisayo icala, amabutho lamapholisa lalabo ababathumayo ukuthi bayolimaza kumbe bayobulala abantu abaphenywa. Akula mkhankaso wokubahluza ukuthi ngobani njalo babekwenzelana abakwenzayo. Imilayo yale commission isegcekeni ukuthi kuinvestigethwa abemabandla aphikisayo labantu laba abasezitaladeni bebonisela bebhikisha ngokwakusenzakala ngokhetho. ngakho ikudlala kwesikhathi sabantu ikudlala ngalabo abashonelwe izihlobo zabo lokudlala ngelizwe leZimbabwe.
Uthi umnangagwa ikomishini le izakhangela lakho konke okungaba kudingakala ukubana ikukhangele umhlawumbe ukubulawa kwabantu libutho ukuzabuya khonapho awukuboni njalo.
Hayi mawungabala imilayo yale komishini ukubulawa kwabantu libutho sokuchasisiwe bathi bona kuzophenywa ukuthi kuyini okwadala ukuthi ibutho lize lenze elakwenzayo. Akula mbuzo othi bona yindaba ibutho lenza lokho. Okusho ukuthi sebeqedile ngokwenziwa libutho, sebesiya kulabo abenziwayo abayibo abalinyazwayo ukuthi beze balinyazwe kwakutheni. Akula mbuzo owodwa kumbe umlayo owodwa wale commission oqonde ukuphenya ibutho ukuthi lasebenza njani, njalo lathunywa ngubani, njalo lalikwenzelani lokho elakwenzayo. Ungakhangela bebutho lalabo ababathumayo abakho kulolu phenyo, abakho ecaleni, njalo indaba yabo kayidingisiswa ukuthi benzani njalo bekwenzelani. Ngakho yikho ngithi ngamafushane kudlalwa ngabantu beZimbabwe, kudlalwa ngomhlaba la.
Yona li komishini uyibona njani nxa sikhangela amalunga ayo?
Amalunga ayo engabe ngabantu abanye abahlonishwayo abazakalayo babunkomo, kodwa okwenzakalayo lapha ukuthi ikomishini ibanhle ngokulingana lemilayo yayo. A commission is as good as its terms of reference. Singaze sithathe uJesu umntana nenkosi simfake lapha, akula msebenzi omuhle ozawenza ngoba ama terms of reference lemilayo yale commission ikhomba entshonalanga khona kumele kuyiwe eMpumalanga.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukufungisa abasekeli bakhe kusasa ukuze baqalise umsebenzi. Ngemva kwalokho uzasuka elizweni elubhekise kwele China. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi intuthuko yelizwe izavela kuhlangothi lwezokulima. Ngokunjalo uChiwenga uthi kumele lolu hlangothi luthole usekelo lwemali kubosomabhizimusi beZimbabwe kanye labaphandle kwelizwe. Kubika uGibson Bebe.
Uhlangothi lwezokulima lubonwa njengensika yentuthuko yenotho yeZimbabwe njengoba luyilo oluthwelisa abantu ukudla elizweni kanye lemali yaphandle kwelizwe evela ekuthengiseni izilimo ezinjengochinda legwayi. Ekhuluma emhlanganweni wabalimi labosomabhizimusi bamasektali owe-agribusiness eHarare, uChiwenga uthe ukuthuthuka kohlangothi lokulima kulungele abamasektali ngoba kulapho abathola khona okokulungisa ngakho impahla emafekitali kusivuno sabalimi. Lokhu kungemva kokuba ilizwe lilahlekelwe imali eningi minyaka yonke abamafekitali besiyathenga izilimo ezifana lophoko, umumbu lenyawuthi kwamanye amazwe ukuze bachole balungise ukudla okwetsheneyo emafekitalini.
Ukuze senelise lesi sifiso, uhulumende uthethe isinqumo sokuthuthukisa inotho yomhlabathi eyiyo yezinye zenhlelo eziqakathekileyo ekweneliseni isifiso sika 2030 sokuthuthukisa inotho kaZulu ngokugcweleyo.
Uphinde wathi ukuze kube lesivuno esingcono kuzamele kuguqulwe amanye amasimo ukwenzela ukuthi umuntu wonke abe lethuba lokulima. Ethi uhulumende uphatheke kubi ngodaba lokuthi kulabanye abamapulazi amaningi ngesikhathi abanye beswela yona insimu eyodwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende wayengumongameli Robert Mugabe ngo-2002 lapho okwasuthinelwa abamhlophe amapulazi abo abelwa abantu ngendlela engaqondanga. Umsebenzi wokulima elizweni wahle wonakala kanye lenotho yelizwe.
Olunye udaba oluqakathekileyo olufanele lulungisiswe kunotho yomhlabathi kuleli yikwandelwa kwendawo yokulimela. Ngalokho uhulumende uphatheke kakhulu kuhlelo lokukhangelisisa inani lensimu zokulimela ejonge ukuquma zibe ncane ezinye insimu ezinkalakatha.
Umnumzana Davidson Sakala sakamusi Harare wamukele ngenjabulo amazo omsekeli kamongameli welizwe la.
Ayithina sithi ukumende akalungise sithi lisibone ukuthi inengi labantu lathola umhlabathi. Kutube silalo ukuthi umuntu oyedwa sebonakala elensimu ezimbili. Thina sixotsha abalungu sasikhangelela ukuthi siyathola lathi sibili mhlabathi lo, hatshi ukuthi umuntu oyedwa sesiba lensimu ezimbili. Thina inengi labantu singelawo umhlabathi loyo. Yinto enhle ngiyibonile enhle uhulumende lapho.
Uhulumende uthi yena uzaqhubeka ngokuhlawula abalimi abamhlophe abalahlekelwa impahla kanye lezifuyo ngohlelo lokwabakutsha umhlabathi ngomnyaka ka-2000 olwalugoqela ukuthatha amasimu kodwa ethi kasoze ababhadale umhlabathi ngoba wawuvele ungowabensundu. Amanye amazwe anjengobamelika le-European Union bethesa uhulumeni weZimbabwe izijeziso zomnotho ngemva kwalolu daba lomhlabathi eminyakeni edluleyo besola ukuphathwa kubi nokuhlukunyezwa kwabanikazi abamhlophe behluthunela impahla yabo kungelanhlawulo. Umnumzana Leo Maphosa uthi uhulumende uqondile ukuthi angabhadali umhlabathi ngenxa yokuthi abamhlophe babevele bewuthathele abansundu labo ngodlame.
Lapho mbona ngani uhulumende yenza into e-right, ngoba singakhumbula ukuthi iland le yathathwa njani. Iland le yathathwa kubulawa abantu abamnyama, abantu babebulawa kukhanyelwa ukuthi ngumuntu omnyama mbeni umuntu olikhiwo. Kathesi thina sesithi thina iland yethu sesiyithatha, sithatha njalo sesibhadala ukudevelopha abakwenzayo eplazini lona lelo, akula problem.
Umbukiso wezokulima lokuthengisa weHarare Agricultural Show uyaqhubeka njalo uzaphela ngomgqibelo abalimi abaningi bekhala ngemali nendawo zokuthengisela izilimo zabo. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Yebo, mswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhloko kahulumende wakweleBhilitane unkosikazi Theresa May uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulomlando oqhakathekileyo wokuvuselela ilizwe ngokuhlonipha amalungelo oluntu kanye nokuguqula imikhuba lemikhutshana emibi yayizolo. UMay wethu le amazwi layikwele South Africa izolo. Wengeze wathi ukukhethwa kwekomishini ezaxwayisisa ukubulawa kwabantu libutho eHarare linyathelo eliqakathekileyo kakhulu. Unkosikazi May uphakathi kokwethekelela amazwe amathathu aseAfrika abalisa yona iSouth Africa, iNigeria leKenya. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi uthini ngamazwi kaMay la.
Kubonisa ukuthi usezinikele ukuthi kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leBrithani. Kodwa ke njalo uyananzelela ukuthi ngeke kube ubudlelwane obusuka kuhambe nje kungazange kwalungisiswa lokho okunye kwakonakele emuva lokonakala khathesi. Usathanda njalo ukuthi kakulungisiswe indaba zamalungelo abantu. Kodwa njalo siyananzelela ukuthi iBrithani phela siphumile ku-European Union sidinga amazwe aba lobudlelwane bayo kakhulu laya engaphansi kwayo phambilini. ngakho ke singayekethisa kancane kwezamalungelo ukuze kulunge kwezomnotho kulungelelayo njengeBritain.
Amanye amazwe angentshonalanga alubana iBritain ethe yakhangela eceleni yadlelana kuhle leZimbabwe. Singabona amanye amazwe inafana laboMelika la lawo aku-EU elandela unyawo lweBritain.
Yebo ku-EU bangaphangisa ukulandela unyawo lweBritain ngokuba vele ungakhangela amazwe lawa ayesibusa kudala. Lokhe kulandelwa yona leyana nhlelo lokuthi ngubani wayephethe. Nxa kulenkinga e-Ivory Coast kumbe emali kumbe kwe-Niger kukhangelelwa kuFrance ukuthi isho ukuthi kuyadlelwane kumbe kakudlelwane. Nxa kulenkinga e-South America kukhangelelwa kuSpain ukuthi isho, eMozambique, e-Angola kukhangelelwa kuPortugal ukuthi isho. Basalandela khona lokhuyana ukuthi ubani uyasela ukuthi kuhanjwe njani. Ngakho-ke iNgilandi ngazithi yona ayikasidlelanini kahle leZimbabwe kubala kukuthi bakulandele. Kodwa ungaya eMelika kuzathatha isikhathi ukuthi kube lemikholi yana ngokuba ithanda ukuthi i-foreign policy yayo ihluke kancane kule yase-Europe, izenzele yona okwayo ekuthandayo. Bangangaphangisa ukuthi basi babe lobudlelwane obuhle leZimbabwe.
UMnangagwa ungathi ukhanya ezimisele yini ukulungisisa ubudlelwano lamazwe lawo?
Umsebenzi wakho umncane kakhulu, ulula kakhulu ngokuba ulandela umuntu obemubi kakhulu emhlabeni, obehlambalaza amazwe angaya ku-United Nations, aye ku-AU, aye ku-SADC, alande nje ukuyahlambalaza amazwe, ngisho uMgabe. Ngakho-ke amazwe amaningi abemeasure emlinganisa emkala bekhangele uMgabe. Angaguqula nje kancane izinto, bamthatha ukuthi ungumuntu omuhle, nanxa engenzanga izinto ezibanzi eziningi ezilungileyo.
Umnumzana Efi Lela Ncube yincwadi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Inani labantu asebefele engozini zomgwaqo eZimbabwe liqonge okwethusayo lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye. Kuvika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Ngomnyaka ingozi zomgwaqo zidala indleko yezigidi ezedlula $400 million zamadola, $406 million, kukulungisiswa umonakalo odalwa yizo, njalo lenani labantu abafela kizo liqonga minyaka yonke. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Tatenda Chinoda, uthi lokhe liqonga inani labantu abafela engozini zomgwaqo njalo bezama ukukulungisisa.
Last year it was around 800 deaths by end of June. Now it's 1.1 something deaths by end of June. Same period.
Kukhangela okwenzakalayo sibona ukuthi ngesikhathi esifanayo nyakanye lalonyaka, nyakanye sibe lokufa kwabantu abangamakhulu athoba minembili 800 nohlangula. Lonyaka sesifike kubantu abayinkulungwane elekhulu abafele engozini zomgwaqo ekupheleni kukahlangula.
Umnumzana Edward Afumaneyi ngumtshayeli oleminyaka edlule ngama-20 esebenza njengomtshayeli, okwamanje esephathisana labe-Traffic Safety Council. Yena-ke uthi kuyadanisa ukuthi abatshayeli abasananzi imithetho yomgwaqo.
Our drivers are perishing because they want to compete on the road. Once they have taken the other vehicle, they...
Abachayeli abachiane lo mkuba ukugijimisana lokuncintisana emgwaqweni ngoba iningi labachayeli bethu bagcina besifa ngendaba yokugijimisana, kubenza bechayelele kwezinye izimota. Nxa usiya ikhadoma njengomzekeliso, yazi ukuthi ikhadoma iyala ilokho ikhona lapho ekhona, kodwa wena ungalahlekelwa impilo yakho.
Ngosuku lesanda kwedlula amabhasi amabili awe-Ajax achayelelana eduzane ledolobha leMasvingo, kwafa abantu abayisikhombisa. UChinoda uthi bona sebekhethe ukuqinisa imfundiso yokudingakalayo ukuze kuvikelwe inani elikhulu labafele engozini zomgwaqo.
We are mounting a stop road death campaign. There has to be people driving the movement. This is human capital. We must not lose human capital on our roads.
Lonyaka siqakathekisa njalo sifundisa uzulu, sikhuthaza ukuphela kokufa kwabantu kwingozi zomgwaqweni ngoba abantu beyibo abaqakathekileyo kuntuthuko yelizwe.
Abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bathi ilizwe lilahlekelwa yizigidi ezedlula $400 million ngomnyaka ngenxa yengozi zemgwaqweni eziva ukhangela imfa yabantu ukuchabalala kwempahla lokulimala kwabantu asebesala sebekokekile eyimali eyisilinganiso sokuthathu ekhulwini senzuzo yonke yelizwe i-GDP. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba isilinganiso esedlula amajumi athoba minominye ekhulwini 94% sengozi zonke lezi sibangelwa yikuphosisa kwabantu okufana lokutshayela umuntu edakiwe, ukuhamba ngesicubo esedlulisa amalawulo, ukusebenzisa umakhalekhukhwini umuntu etshayela, lokuxabana nje kwabatshayeli emgwaqweni okuthiwa yi-road rage. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live Talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lwe-Diaspora Forum. Namhlanje sixoxa nabasemazweni besipha imbono yabo ngabakukhangelele kuhulumende omutsha. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso ezizimeleyo iveza ukubana inani labantu abafela engozini yezulu lesavunguzane ele Hurricane Maria kwele Puerto Rico lafika kunkulungwane phose ezintathu, hatshi amatshumi ayisithupha kuphela akhulunywa ngosibalukulu walezo sabelo. Iviyo lebutho lomanyano amazwe abensundu elisebenzela kwele Somalia selisuse amasotsha alo enkundleni yemidlalo eMogadishu Stadium ngemva kokuyihluthunela amalwe icasha esimoslem edlulisa amalawulo. Umphathintambo wezemidlalo kwele Somalia wamukele ngenjabulo leli nyathelo. Namhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uChris Gandle weStudio 7 uxoxela umnumzana Alex Ndebele yena ohlala kwele Bhilithane.
England lapha seneminyaka engu-21.
Okokuthi isikhathi sonke sona leso osihlezi khona ngapho ubona njani impilo yakhona nxa uqathanisa lekhaya?
Impilo yalapha impilo yokusebenza abantu sebesebenza kakhulu okwedlula amalawulo. Sesike sabona ukuthi sekube nezimfa ezinenye ezibangelwa yikhonokho ukusebenza kakhulu, abantu sebebulawa yi-exhaustion lezinye izinto ezinjalo. Impilo yalapha ngibona ukuthi abantu sebeyithatha ngokuphanga kakhulu ukuthi basebenzele emuva. Ngakho-ke ngakhonokho-ke sekubangela ukuthi abantu bagcine sebesedlulisa amalawulo okusebenza.
Baphila njani abantu? Bayahlangana yini endaweni ekubuthwana kona kufana le mitshado lokunye okunjalo? Njalo nxa behlangana baxoxana?
Hhayi, abantu bayahlangana kakhulu sibili emtshadweni. Ezindaweni eziningi siyadabula sihlangana ngemtshado, kuhlangana emachechi. Abantu bayaxoxa sibili, kodwa uzathola ukuthi abantu uma behlangana bakhumbula emuva sonke isikhathi, baxoxa ngemuva, bakhumbula ekhaya. Abantu baxoxa ngomumo wambangazwe ekhaya ukuthi izinto zihamba njani, lokuthi izinto zizaqhuba kanjani, ngoba abantu bakhathele, abantu bafuna ukubuyela emakhaya bayephumula. Abanye vele ngabantu sebezafika ku-retirement. Abanye ngasebefikile njalo sebelungiselele ukuthi babuyele.
Manje-ke bakhona labo asebelemuli khona ngapho, abantwana abanye abazalelwe khona ngapho, asithi lawe nxa kule 21 years ukhona ngapho engxenye nxa kuyikuthi waba lo mntwana ufika uyabe sele 21. Okokuthi ubona abantwana abanjalo bengavuma yini ukuthi baye ekhaya abangalaziyo?
Ubona lapho uyitshaye kuhle ekhanda, angila abantwana abawu-2 engibazalelayo. Omunye ule-20 years, omunye ule-17 years. So ke abantwana laba uyabona nje ukuthi hhayi, anyanje ukhuluma ngekhaya, abalithakazeleli ikhaya lelo okhuluma ngalo.
sebe vele bebona impilo yabo ikhona apha eEngland abayibona impilo eZimbabwe okunye futhi okuvangele khonoko ikuba inews imali ziphuma bebona konke okwenzakalayo yikho kwenza khonokho ukuthi bengabi lokukhwabitha kufuna ukubuyela ekhaya.
Pho manje kuzathiwani nxa ukhangele wena asithi lo mumo uguquke ekhaya khona ngale imisebenzi itholakale lokunye okunjalo ubona ngani abantu bonke bazabuyela?
Hayi ekubuyeleni sibili angiboni ukuthi abantu bazabuyela mntakababa ngoba abantu bafuna i-security. I-security yinto eqakatheke kakhulu ebantwini. Bafuna ukuthi bazi ukuthi ma behambele imuli zabo abantu bazaba ne-security ukuba lapho nxa behlezi abasoze bathole ukuhlukunyezwa. That's one of the things. La nxa kumbe bayahamba bahamba nemuli zabo abantwana laba sebezele lapha abantwana laba bazathola naye imisebenzi khona lekhaya. Ngakho ke ama-opportunities la akhanya avalekile nxa sikhanyela ekhaya. Singazi njalo ngokuthi kathesi sekube le impumela ukuthi le enye iZimbabwe le singenile ekhelwa ngumnumzana uMnakagwa ukuba izasiphathelani. Kodwa le siyibone le iphethwe ngomgabe ayisakibela ama-opportunities abaningi abantwana. Abanye abantwana abazalelwe ekhaya asebelama-40 years abayazi i-payslip.
Umnumzana Alex Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Ugatsha lukarhulumente olubona ngokuthengiselana phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe luthumele osomabhizimusi beZimbabwe abasacathulayo kwele Botswana ukuyaphatheka kumbukiso weBotswana Consumer Fair oqale ngomvulo. Kuviga uMartin Ngwenya.
Abaphatheka embukisweni weBotswana Consumer Fair abala amankampani asacathulayo aphakathi laphakathi labazisebenzayo belungisa impahla ngezandla enziwa ngezikhumba zenyamazana ezitheneyo kanye lokunye. Ugatsha olubona ngezokuthenga ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa amafekithali olwe-trade and industry yilo oluhlawule indleko zokuthi abamabhizinisi asakhulayo bezobukisa eHaboroni. Unkosikazi Evelyn Musakasa ungomunye obuyise impahla etsheneyo yena elungisa ngezandla ogoqela kweluka uchasisa ngoba hamba ngakho. Uthi uyajabula ngabasebubonile lokhe umbukiso lo wavula ngomvulo kuthembisa ukuthi bazathola ibhizimusi ngempela.
Khangele ukuthi sithola ama-customer lapha eBotswana. Singathola ama-customer, sithola ukudlelana okuhle ukuthi sibuye every year la sizothe sizobathengisa izinto zethu labo lathi sithenge okwabo.
Uqhubeke esithi usethola abantu abatshengise ukuthakazelela impahla yakhe ethokoziswa ngasekubonile.
Kathesi baya inquire ama-products wethu. Abanye bathi bayabuya, abanye bayabona bafaka ama-order ukuthi bafuna lokhu nalokhu. Njengami kathesi angithi uyabona ukuthi ngiyeluka la sengiyitholile i-order.
Umnumzana Innocent Tsumbunu wenkampani enza isigqoko zemisebenzi emgodini uthi layo uyajabula ngokubonayo lokhe beqale ukubukisa ngomvulo.
Ibhizimusi inhle, abantu bayabuza ngesikwenzayo kukanti abanye bafuna ukuthenga. Sithemba ukuthi kusiyaphela umbukiso siyabe sesitholi abaningi abathengayo.
Umbukiso omkhulu weBotswana Consumer Fair wenziwa mnyaka yonke njalo yiwo umbukiso wamabhizimusi omkhulu kwele Botswana uphose ufane le Zimbabwe International Trade Fair njalo lawo ukhanga amabhizimusi aphuma.
Siyabonga jaha olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.